So we see a decent abago VOA in the belly.
Sangana kuze kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 7 kuzibandlela 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeibhethi likaZulu ithi uhulumende nguye ubhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngoMvimbitho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,121 belomkhuhlane lo. Inani lasebethethwe yilolu bhubhane likhwelela yaku 5,108. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje behle baya ku 24,070 ngemva kokusila kwabantu abangu 1,287. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 5,887. Abahlatshwe esibili bangu 7,990. Kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,198. Inhlanganiso yeibhethi likaZulu ithi icabangela ukuthi uhulumende nguye othiye ibhomba elidilize ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Ilitshe leli libhonjwe ngolwesibili ebusuku labhidlika laba yizihlephu. Iziphathamandla zalinhlanganiso zivule icala emapholiseni emaphisa izolo. Inhlanganiso le isike yafaka amanye amatshe endaweni efanayo kodwa atshontshwa. Umholi wayo uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukutshontshwa lokubhonjwa kwamatshe la akuhambelani ngitsho lombiko kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kumele bakhulume ngodaba lwegugurawundi bekhululekile.
Umkhankaso wokuthi kukhunjulwe abantu ababulawa ngombhuqazwe kasozumi njalo ababulala amatshe labatshontsha kufuze bekujayele ukuthi kuwonakala. Njalo ngisakhangelele ukuthi ngizezwa ubaba lowo othuzimisele ukulungisa udaba lombhuqazwe ukuthi njengoba siyafaka amatshe uma ento ezimisele ngoba wathi izinduna kaziphathe lolu hlelo. Izinduna yizo ezazikhokhele umsebenzi ka-30 October. Ungakhangela amapikitsha uzabona enye yezinduna yayiphethe le-trawel. So kuyabonisa ukuthi bona kubo ukulungisa kufuze kungaveleli kuma-victims kodwa kube ngu-perpetrator othi kulungiswa kanje. Okuyinto engasoze yavumakala. Okuzenzakala yikuthi ama-resources evuma, sizaqhubeka senza izikhumbuzo, sizaqhubeka sifaka amatshe. Mpaka bekujayele ukuthi hhayi konakala njalo uma kulungiswa akulungiswe ngeqiniso njalo kubuzwe umuntu onguye owalimalayo ukuthi ufisa kulungiswe njani. Isilonda phela isilonda saziwa ngumnikazi. So oseceleni special ongiyonayo onguhulumende ophethwe nguyena lo baba u-Emmerson asuye ozatshela abantu ukuthi ulungisa njani. Njalo konke lokuthi ebesezama ukukhuluma inkulumo ngoba bona ngazathi eyinye into emotivete lokhu inkulumo yakhe ka-22 December.
Wathini kuleyo nkulumo?
ukhuluma ukuthi wonke umuntu kalandele lokho okufunwa nguye, kalandele lokho okuthiwa nguye. So ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela izigijimi zakhe ziyabe sezibona ngani labo abangasibo bantu abakuphepha bheki yakhe abaphikisana lo mbuzo. So yikho kuhanje kwadilizwa, kumbeni vele inkulumo yakhe yayi-insider, kumbeni ngasese uthe kakuhanje kuyediliza. Kodwa ngiyakukholelwa ukuthi yena alobana usinsiye alubona usekhuzile, ngoba indlela yehealing abantu balendlela ezijineyo zokuzi-expressa and indlela ezikhangelelwe ngama-victims ziningi. Okunye kwangikhona yiyona le into ye-memorialization.
Lize limangale khonapho izolo, amapholisa ahambile yini kuleli litshe lani ukuze ayizibonela?
Kabahambanga, kuyakhangela khona ngale nje basinike i-RRB. Angazi ukuthi ozaba ngu-investigating officer ngobani nokuthi bazayenza njani, kodwa hhayi njengoba sesivulile icala, okuvula icala kuthi ukuthi sesinethemba lokuthi kukhona abazakwenza, ngoba umqhathi wabo ngiyesikhole ukuthi nguye okwenzileyo. So siyenzela ukuthi for record purposes kuhlale kusazakala, ngoba kasiqalisi ukuyamangala. Elika-2019 sahamba salimangala, wabuza ukuthi sicabangela bani, wasitshela ukuthi hhayi sebedingile baswela. So siyakwazi lakathe sokuthi sibatshelile bazasitshela into efanayo, kungaba yisimanga ukuthi bevuke belempendulo ehlukeneyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa isehlakalo lesi sisolwe ngitsho langamalunga ezanu-PF. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections olokugcwalisa izikhenxe edalela ePhalamende lakumakhansili, kulandela ukuhlelwa kwelanga lalolukhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe inkantolo yokubhalisa labo abafuna ukuncintisa izahlala mhla ka-26 kulinyanga, ukhetho besolusenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sizimisele kakhulu ukuphatheka ku-by-elections lezo esizimemezelwe ngu-president Mnangagwa ukuthi i-nomination court izaba mhla ka-26 January 2022, i-really by-elections mhla ka-26 March ngomnyaka onalo. Kodwa sifuna ukuchasisa ukuthi isikhathi sesadlula, sesingathi ama-elections lo mfutho lo have been taken by other events. Ngenxa yokuthi i-constitution ayilandelwanga, i-constitution ithi kungaba le ndawo lapho kufanele ukuthi kwenziwe ama-by-election, kuthatha 90 days sokusiba la ma-by-election. Khathesi uzabona ukuthi izanu ebesenza izinto ezingayisizo, ebesenza imihlangano, bethwala abantu besuka lapho eMzarabane e-Mount Darwin besiyabarejista eHarare. Ngapha koBulawayo besuka labantu eMguza besiyabarejista koBulawayo. EmaSwingo yikhonokho bathatha abantu bakoGudu bahambe labaye berejista etown eMaSwingo. Yikho siyakwazi ukuqile ede bekwenza. Ede beluka besenza amaqinga besenzela ukuthi i-by-election le bangawina izanyampisa abantu ukuthi ngo-2023 asoze siwine. Iqiniso yikuthi sizababhuqa, siyakwazi ede bekwenza. Njalo sizimisele, amaNdebele bathi zinhle zithobelene, zingathi gwaqa enyizabongolela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kungamanga ukuthi ukhetho belungenziwa nje ngoba ibandla lakhe beliqoqa ukuqilibezela.
Amaphathi amanye abelokhu ekhala ngokuthi kwenziwa ama-by-elections kodwa besazi ukuthi into kade ibambe khonoko yiCovid. iCovid ibihlabile. Ikhulumende ibizama ukuvikela imphefumulo yabantu ngokuthi kudluliselwe phambili njengalokhu iCovid ibilokhu ihlala ivuka ibe khona, ivuke ibe khona. Yinto esiphuzile sibili ngokwesisekelo sombuso kuyacaca ukuthi sokuphuzile, kodwa ke akwenziwa ngabomo, kwenziwe ngomumo wezinto, umumo welizwe, umumo womhlaba obangelwe yindaba zeCovid lezi ezizo zesiphambanise inhlelo zonke ekade lokhu ezibuyisele emuva umsebenzi onjengawanalo. Kodwa ngokunjalo ke sokudinga ukuthi abantu baqalise ukuthi balungiselele kulolu khetho olubuyayo, ama-by-elections. Ama-by-elections azenziwa endaweni zonke lezi ezikhona ezilakulezi khenxe khona ezadalwayo ukulahlekelwa amalungu amanye edale le-parliament, lama-councillors amanye. Ngokunjalo ke amalungiselelo asekumele aqale ke kathesi, kubonakale ukuthi kuyalungiselelwa njengoba umongameli sejilo nje ukuthi umsebenzi wonalowo ukuthi wenziwe nge-first quarter omnyaka wonalo.
Umnumzana Belief Kaule ngoebandla lezano PF sixoxe njalo lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Thina njengebandla sizacubungula ukuthi kuziphi indawo kumbe ama-provinces lapho kulama-structures ukuthi sibekwazi ukuthi silabantu njalo silama-structures alohlonzi ukuthi sikhone ukuncintisa kulelo khetho. Kodwa siza kwenza lokho sikwazi ukuthi imncintiswano yama-elections kwele Zimbabwe singakithi ilokho abakuthi pheceleze regular census where people endorse any illegitimacy. So siza kwenza ngoba abantu bebandla bathi kumele sincintise siziveze ebantwini bezwe esibaphathele khona, silindele ukhetho lika 2023.
Amanye amabandla aphikisayo athi kukhona afuna kuguqulwe ukuze kuqhutywe ukhetho olukhululekileyo olusuthisa abanengi eZimbabwe. Kukhona yini elifisa lani kuguqulwe?
Ama laws apaswa after the new constitution akekho aligned to the constitution. Okwakuqala. Okwesibili, amabutho engabi involved kundaba zokhetho. Njalo indaba ze media, laba ba broadcaster ekhaya abaniki amabandla wonke ilungelo elifanayo ukuthi bekhone ukuziveza kuZulu. Into ezinjalo ze security sector reforms, media reforms, and enkulu yakhona yi diaspora vote. Konke lokho sifisa kuguqulwe ukwenzela ukuthi izifiso zikaZulu zivezeke kukhetho.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aqhube inhlelo zokufundisa abantu ngokuvota lokubakhuthaza ukuthi baphatheke kuma-by-elections la ngobuningi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Nxa sikhangele ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleleni north, sikhangelele ukuthi kube lama-elections etholotho lebhinga ngemva kokuthiwa umeli wetholotho south lokuxotshwa ephathini kukameli webhinga north. Kodwa nxa sikhangele kuma-elections, ama-by-elections adlulayo eminyakeni adlulayo, siyasifumana ukuthi abantu abaphatheki kangako, ikakhulu na ama-by-elections ezimele nje kungelakho ikhetho lukamongameli, abantu abazake baphatheke kangako kungenxa yokuthi ulwazi, ingathi information iyabe ingekho ebantwini abanengi ukuthi kule election, mhlawumbe vele lokuthi election yangkhona iyabiza banceda ngani babe ngaboni kakhulu. Kodwa kuyadingakala kabanzi ukuthi abantu bafundiswe ukuthi baye vota, kungenxa futhi yokuthi abantu ulukuluku lwama elections bayabe bengaselalo, abantu bagcine bebona ungena kuncedi ngalutho khona ukuvota kwankhona. Asikhangelelanga sikulu ukuthi abantu abaningi nxa kungazange kwaba le mfundiso edephisiweyo ukuthi bangahamba baye vota, kusadingakala ukuthi kusukisela umongameli esekhulume ngelanga lokhetho kusiyafika kilo ukhetho kube kuphithizelwa uziqindi lapho kuza kuvota khona kwenzela ukuthi abantu bayephatheka.
Singabona abantu bethengwa ngokudla yini kumbe kusiba lodlakela ikakhulu khona ngapho emaphandleni.
Angeke sakubalekela lokho, yinto esikhangeleleyo ukuthi nxa sikhangela ibandla elibusayo lezanu PF livelela kutsho phambilini ukuthi lizasebenzisa ama-by elections njengendlela yokubona ukuthi liningaphi nxa sikhangela ekuthandweni ngabantu, nxa sikhangela ukuthi lingenzani ngo-2023. So lizasebenzisa lokhu njengendlela yokuweya ukuthi liningaphi usupport base yalo. So kungenzeka sibili ukuthi kube lokuphiwa kokudla kusetshenziswa inketha bechabi yokuthi lo ukuliphi bandla lowana ukuliphi bandla, ngoba kuwo wonke ama-by-elections athe enzakala besikubona khona lokho.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi izakhamizi zeChilonga eChiredzi ezedlula inkulungwane ezilitshumi 12,000 sezilakho ukududulwa emizini yazo kulandela isinqumo seHigh Court izolo esokuthi uhulumende ulelungelo lokuzisusa lapho ezihlezi khona. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission idale inkulumo izolo lo ngokwengeza inani labantu ethi izabakhipha kuvoters roll ngoba sebabhubha. Izeki yengezelela inani lisuka ku-22,000 laya ku-35,085. I-Chronicle ithi uhulumende usesole izikolo ezibhadalisa abafundi abaphakathi kokuloba imihloliso ye-O-level le-A-level. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela, ngiyalibingelela linjani basazi beStudio 7, donke nabalaleli beStudio 7 indawana zonke lapho lingabe likhona. Lapha ngifuna ukuthi ngiphendule lubaba lo weZanu PF lo ozibiza ngokuthi ungutshuma, ngazi ukuthi yini emaNdebeleni lo. Umuntu omdala kodwa akanangqondo, ngoba into ayikhulumayo ayinasizotho. Umuntu nje uphonga ukukhuluma nje uyafana lo bhuti wakhe lo believe gawule lo, kumbe vela sobantu balani ngathi ngabantu bakwenye indawo la baphonga ukufucula emaNdebeleni bafundiswa nje isiNdebele. Abantu bayahlupheka bona balokhu bebhizi bethi yini into yenziwa ngumnangakho. Impumelelo esigabeni ibuya ngomgwaqo. Nanku umgwaqo wasenkaya ubolile, ubolile, ubolile. USithembiso Nyoni yiminista khonale uyabelokhu laye ethembisa abantu izithembiso ezingaphushiwe. Hayi bantu bezan PF sikhathele yini, sikhathele, sikhathele impela. Oyabe mvuna endinga ngithulani Ndlovu kwenkayi kwesikhubukhubu khona le. Sikhathele yini abantu bezana, ake nisixolele. Abantu bethu bayahlupheka manje ngenxa yenu linalokho elifidwa ngumnankakwa khona le. Please sikhathele.
Hayi Studio 7 linjani? Yes, siyabonga kakhulu ngoba usilethela inhlelo ngelizwe lethu leZimbabwe. Okhuluma ngohlanhla Eastern Cape eSouth Africa. Hey, indaba yeZimbabwe izwisibuhlungu kakhulu, izwisibuhlungu kakhulu angendlela abantu ababotshwa bepakwe ngakhona ngathi ngamakhabishi. Iregardless yomkhuhlane lo khona o-COVID-19. Bapaka nje kungathi kungabe le social distance because they don't care. And the reason why bebabopha kanje, abanandaba nabo, bayabazonda. And ama-foreigners e-South Africa ngabantu beZimbabwe. Ama-foreigners. Uma ukhuluma nge-foreigner use-South Africa ukhuluma ngeZimbabwe. Into eyenzakalayo, i-government yeZimbabwe le South Africa, ama-leaders, they don't care ngama-civilians eZimbabwe. Asokola kangaka for years. They don't care. Njengamanje kulelo kungale ama-roadblock la aqhamuka e-border, e-Bay Bridge. Roadblock, they are meant actually for Zimbabweans, not for Abanyamayan nationalities. And the reason why Gunjalo, Abanyamayan Zimbabwe, they are a threat is South Africa. And in the final Tamalita, the South African has Bozuti. Kashega Selam, Allah, I want to draw the Genaganga, Gule Lizu, in Bangela, in Mobile Zulana, Latola, Uzbosa, Gutala, long time back in the 1980s. About Shupu, Uzbosa, which we check it up, about Shupu, which we crimson as leaders, the Malita, Zimbabwe, how do we solve the problem in Zimbabwe? Abanyamayan Zimbabwe, by the way, please. I'm a pressure groups and political parties take this into consideration. Maybe you can help me free Zimbabweans. Abasokola, please.
Ukubingelela kustudio 7 ngisithi every 2022 yepi new year igama ngingu-odeni wawamlilo isibongo ngiqhamuka esikoleni abajekusefulabus khona phana enyamime komahlaba ithwale kokudla omnyama amalalanda wonye umalobola luphakathi ngisithi nathi sinenkinga ngaleliyani lizwe asazi ukuthi kuyokwakhala nyonini ngoba namanje akula ntulungayo amabhoda avaliwe kushaywa abantu izinto ziyanyoka kahle kahle akubonakali ukuthi kunomongameli asazi ukuthi kumele senzeni ukuze izinto zikwazi ukuhamba ngendlela kufane namanye amazwe ngoba leliyani lizwe linento yonke idingakalayo gold khona diamond is there atangazi ukuthi ushoda kabi why kungenzakali ukuthi abantu bajabule
linjani kustudio 7 siyabingelela sokungumnyaka wonke Luisa la ngokuthuma ukuthi ukuteza eyami imeseji lami ibalwe izwe nguzulu ngiyabingelela kuntungameli inkomo labanye abasakazi kustudio 7 lakubalaleli kuzo zonke izindawo kule nto ekhona abantu bakithi okumele siyifunde yikuthi amashona awasithandi awazange asithanda and kawasoke asithanda kakusilo bandlululo ukutshela umuntu ukuthi akakuthandi ubani kakakuthandi njalo akula muntu wesindebeleni umbe emathebeleni nomba itonga elizonda ukuthi libizwa ukuthi kuthiwa litonga akula nambiya elizonda ukuthi kuthiwe linambiya akula khalanga elizonda ukuthi ulibiza ukuthi wena khalanga akula muntu wasetsholotsho ozonda ukuthi kuthiwe muntu wesikholo sejwane only abantu bakithi yibo abafuna ukuthi kungathiwa abantu besishoneni barongwa basithandi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala abantu abathathu ekade betshengisela izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Voice of America ithi uZulu weSenegal wale ukwamukela umthetho omutsha obujonge ukwengeza isigwebo sabantu ababe bebanjwe ngecala lobutabane sisuka kuminyaka emihlanu sisiya kwelitshumi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo uxwayise uZulu welizwe lakhe ukuthi evikele umbuso okhululekileyo idemokrasi eqinile njalo engaze wavumela udlakela kwezombusaswe. UBiden utsho lokhu kumazwi yakhe okunaza umnyaka iPhalamende yeMelika ihlaselwe ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaBiden embusweni. Lanxa engaqambanga uTrump ngegama, uBiden umsolile phezu kwalolu hlakela esithi uzama ukuguqula iMelika ibe lombuso wentando kayiphikiswa njengamazwe afana leRussia leChina. Yena uTrump wethule owakhe umbiko esola uBiden esithi ubulala iMelika ngemithetho emibi kanye lokuqilibezela kukhetho. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Iqiniso yikuthi ukhetho lweMelika lwabanjwa ngokuhambisana lemithetho yeMelika. Imithethwandaba yahambisana lakhona lokho njalo. Kwahamba ngendlela okumele kuhambe ngayo kuma-states akhona. Njalo isibanga sokudliwa sokwehlukana phakathi kukaTrump loBiden sasisikhulu kakhulu ukuthi vele lanxa usukhangela noma ngayiphi indlela ayiwehlulwa uTrump. Kodwa ke kakululu ukuthi akwamukele khona lokho njengoba simbona. Kodwa ke into ezamele siyikhumbule ukuthi akubanjwa ukhetho kukhangelwa ukuthi osehlalweni kubani. Ukhetho lubanjwa kukhangelwa imithetho ekhona. Ngaleso sikhathi kusetshenziswa imithetho yona leyo ekhona. Kwalandelwa leyo mthetho ekhona. Uqinisile uBiden nxa esithi kakuzange kwadlelebezelwa ngemithetho le ekhona. Kwayalandelwa njengoba kunjalo ukhetho lwahamba lwaba ngolukhululekileyo ngendlela efaneleyo.
UTrump wethule owakhe umbiko eqina ngokuthi uBiden waqilibezela kukhetho lanxa lokho kungamanga aluhlaza. Ungathini ngalokho?
UTrump kasoza favuma ukuthi wadliwa okhethweni, akuhambisani laye lokho. Ungakhohlwa ukuthi ungulokho esithi far right emcabangweni wakhe lanxa wayengakuvezi, kodwa ke kuyabonakala ngalabo bamlandelayo ukuthi bakholelwa kule politiki yokuthi umbusi angangena owabo, akusafanelanga kube le election, akusafanelanga kube le democracy. Ngokufana labo Hitler labo bani bani, i far right injalo kayikholelwa ku democracy, iyayisebenzisa i democracy ukuthi fake umuntu esihlalweni. Kodwa nxa esengenile esihlalweni kayisafuni ukuthi aphume lowo muntu. UTrump ngokunjalo ukholelwa kukhona lokho, kanti ke futhi uyakuthanda ukuthi ahlale ngugodfather eyisithicwanyana ukuze abuyele ngo-2024 esihlalweni nxa kwehlule ahlale senguisithixo lesiyana se-far right ukuze kube phakade naphakade. Ngakho-ke kasoza vumela kancane ukuthi wadliwa, uzahlale phikisa, uzahlale lwisa ukuze achiye iligacy kumbe i-history yokuthi yena wadle lezelwa basale laba abani beqhubeka besilwa impi yakhona besiya phambili.
Wona umbuso okhululekileyo eMelika, ikusasa lawo ulibona liminjani nxa sikhangela yonke inyakanyaka le enzakalayo kulezinsuku?
IMelika ilalokhu ilesitshwe esithi sona it is a republic if we can keep it. Okutsho ukuthi ngumbuso wentando yabantu nxa ngabe singawugcina unjalo. I-democracy umbuso okhululekileyo uyalwelwa. Kuzamela abeMelika bawulwele usuku ngosuku njengalokhu kufanele kwenzeke ezindaweni zonke. Ayisikho ukuthi uvote uhambe uyehlala ngkhaya uthi sisembusweni okhululekileyo. Kumele kuliwe kuyo yonke indawo kungadutshulwana kodwa ulwelwe uvikelwe. Kuzaya ngokuthi abantu beMelika abazinikele ukuthi bawuvikele bangakanani. Okwamanje babonakala baningi, kanti ke futhi iMelika ilalokho esithi strong institutions, ingatsha zikahulumende ezizimeleyo ezigcilileyo, yizwe esathenjiweyo ezinjengebutho, ezinjengamapholisa, ezinjengani ngani, ezikwazi ukuvikela umbuso wona lo. Kodwa ke umbuso uzavikelwa kakhulu ngabantu beMelika. Kuzamele basuke kulokho abakwenza khathesi ngokuba sekulele commitment to iAmerica, kule commitment to kuba umdemocracy lokuba umrepublican. Kulelesi commitment to i-constitution yeMelika, so kule more commitment ukuba umrepublican kumbe umdemocrat. Ngaleyo ndlela ilizwe lombuso okhululekileyo awungeke uphile kahle. Kuzamele bakulwele, bakuvikele lokho okukhululekileyo, balwise njalo lokho okubahlukanisayo. Yebo, kambi ingxoxo zokuhlukana phakathi azilankinga, kodwa nxa sezifike kulesi sibanga lapho bangasavumelani khona lutho, sekuyingozi embusweni okhululekileyo.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. inhlanganiso yeibhetshu likazulu ithi uhulumende nguye obhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi ebhalagwe ngolwesibili. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 kulinyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.